Amagetsi ngenye yezinto ezigqakatheke kakhulu ekuthini kuncedise lapho okuthiwa khona kulungiswa izinto ngamakampani. Into abayibuza kakhulu nxa befika endaweni badinga ukuthi kule getsi yini, kube sebedinga njalo ukuthi kumele kube la manzi. Akula kampani engasebenza ingela getsi. So into eyenzakalayo ukuthi kwenziwe lokhu abathi khona ngesilungu i-load shedding, kuyaphambanisa inhlelo eziyabe zingabe zilungiswa yilawo makampani. Senza ukuthi kuphambaniswe i-production yabenze iyathi i-production sokumele iyephuze amagetsi abe sehamba, kube sokuphambanisa-ke ngesilungu okuthiwa yi-quality ye-product le abazeyenza. Abanye bagcina dinga imitshina leyo okuthiwa ngama-generator, but i-generator yakhona idla okuneningi emangalisayo kakhulu, kugcina kuphambanisa esingathi thina yi-profit yabo lawo makampani.
Ibandla lakho lithi lona lalile nhlelo ezingcono lisesekuhulumende womanyano esezilahlelwe kachana libandla leZANU-PF.
Njengelizwe sikhanya sisehluleka ukuthi sikhuke imali ngaphandle, lokho kuthiwa ngama-foreign direct investment. So khonokwana nje ngokwakho kwenza singabi nenhlelo ezingagcwalisika ngezifiso zethu ngendlela yokuthi imali iyabi iyangaphandle le iyabi ingekho. Singenza amaplani kodwa nxa singenelisi ukuthi sihuge ama-investors asuka kwamanye amazwe, ama-foreign direct investment ethu ibanga lawo liphansi kakhulu.
Lokho kuqhubekela phambili ukuthi amagetsi ayacitshwa loba nini?
Ye, ahlale vele ecitshiwe amagetsi. Akula sikhathi lapho ahlala ekhona isikhathi sonke. Uyathola nje kuthiwa asehambile and uhamba kwawo kuyabe kungazakali ukuthi aphenduka nini, uzasebenza njani, ungazi ukuthi igeti izabe ikhona namuhla okwesikhathi esinganani. Indawo yama-business layo iyacitshwa ngoba i-grid iyabe ifanana. So akungazake kwenzakali ukuthi kucitshwe ezindlini kuphela, kungacitshwa nakuma-business.